Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 8 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubona uthi ufuna ukuphiwa imali ngamadola angu US$8,000 ngenyanga ngobe ngumkakhe uSimba Jikore nxa umtshato wabo ungacitshwa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi amalunga enhlanganiso le awakhalala umsebenzi ngeviki edluleyo ayahlukuluzwa ngabantu abangaziwayo.
Zimbabwe lapha abantu bahleli besethusela, so bakhona sebesifakela ama-inbox besitshela ngakho khonokho bebona engani impilo yabo isisengozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyele esikolo ukwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga bathole besesikolo.
Inhlanganiso yamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD ithi isifeze injongo ezimqoka selokho yabunjwa.
Khona ukuthi abantu abancintisanayo ku-election kukhetho olwadlulayo bahlezi ndawonye bayakhuluma bayakhulumisana kungela kuphikisana kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us is a peace building infrastructure.
Umthethwandaba wephula umthetho ngokulahla isicelo sokuba uluhlu lwabavoti i-voters roll linikezwe abalufunayo.
Sibona lokhu kuwephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukaZulu umuntu lomuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubona uthi ufuna ukuphiwa imali engamadola angu US$8,000 ngenyanga ngobe ngumkakhe uSimba Jikore nxa umtshato wabo ungacitshwa. Ubona ulabantwana abathathu uthi ngamunye umntwana kuzamele athole imali engamadola azinkulungwane ezifika phose ezintathu US$2,700 ngamunye. Iphephandaba le-Herald lithi emaphepheni awethulwe emthethwandaba ubona uthi balempahla abayithenga bobabili enenge kakhulu. Ucele umthethwandaba ukuthi ungaphi obe ngumkakhe abantwana kodwa avunyelwe ukubabona kabili nje kuphela ngenyanga. Ubona uthi isizathu sokwehlukana yizenzo zomyeni wakhe abezenza ngaphandle komtshado kodwa kazibethanga lezi zenzo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi amalunga enhlanganiso le awakhalala umsebenzi ngeviki edluleyo ayahlukuluzwa ngabantu abangaziwayo. Amanye amatitshala awakhalala umsebenzi ngomnyaka odluleyo babanjelwe iholo labo kuyonale inyanga okubangele ukuthi abanye begcine behola imali ngaphansi kwamadola eMelika alithumi nje kuphela. Kungakhathalekile linhlanganiso isikhuthaze ababalisi ukuthi bakhalale umsebenzi ngobunengi lamuhla phambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council wokukhulumisana lohulumende ngodaba lweholo kusasa. Ngeviki edluleyo amalunga alinhlanganiso ake akhalala umsebenzi esithi kumele aholiswe inkulungwane yamadola eMelika eyodwa elamakhulu amabili lamachumi ayisithupha US$1,260. Kodwa i-ATUZ ithi ababalisi abaningi baphange babuyela emsebenzini ngemva kokwethuselwa nguhulumende. lanxa kunjalo isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo uthi ababalisi kumele bengayi emsebenzini lamuhla andubana umhlangano wakusasa uphume lesisombululo seholo abalifunayo.
Umkhankaso wethu lo siwenza online okuwenza sithumele amalinki ebulenjini. Ngokwenza njalo sithola ukuba amabalisi abaningi sebesiba labantu ababalandayo kuma inbox abo besiya bethusela. Uyazi indlela okuphilwa ngayo khathesi intatheli ntungamile eZimbabwe lapha abantu bahleli besethusela, so bakhona sebesifakela ama-inbox besitshela ngakho khonokho besithi impilo yabo bebona engani impilo yabo isisengozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyele esikolo kwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga bathole besesikolo.
Elithi ababalisi kumele bakhalale umsebenzi ngobunengi ngephambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council oza kwenziwa mhlaka 9. Libona bekhalala yini umsebenzi ababalisi ngobunengi njengoba lisithi abanye bakhanya sebebuyelile ngemva kokwethusela?
Lilanga eliqakathekileyo kuwe wonke umbalisi ngoba lusuku lokugcina simelele ukuzwa ukuthi National Joint Negotiating Council izaphuma lani. Lanxa nje sisazi singababalisi konke ukuthi ayilani lathi, kodwa-ke sikhangelele ukuthi mhlaka 1 yehluleka ukuhlala ngoba uhulumende esebonile ukuthi azala kho kuncane. Ngokunjalo ukuqoqana laba balisi siba baningi, sikhangelele ukuthi kube indlela yokubamba uhulumende ngamandla ukubuya le nto ebambekayo engxoxeni le.
Uhulumende engalengezelela iholo kodwa ehluleke ukufika ku-1260 yona le elifunayo, lizimisele ukuyamukela yini?
Uhulumende kasifuna sengezelele iholo. Yena ukumbethe sengezelele iholo sokumehlule ngawukwenzile mhlaka 1. Thina kathesi sesifuna uhulumende afake lokho esikufunayo nxa sikhangele indleko zethu. Ngokunjalo nxa uhulumende engafikanga kule imali esiyifunayo, sibone ngani kabe sokuqale umbhikisho omkhulu lapho esifuna ukuthi sibone ukuthi uhulumende uvele uyasizwa thina kumbe kasizwe, ngoba kumanje kathesi singabayanga imali engasikhiphe kuyangeni $1,260.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo eselubhane.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, inhlanganiso yamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 ePolitical Actors Dialogue kumbe iPOLAD ithi isifeze injongo ezimqoka selokho yabunjwayo ezigoqela ukuxwayisa uhulumende kwezenotho lokuthi kulungiswe imithetho ephathelane lokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo. Kodwa abanye abancintisa kulesi sikhundla abagoqela umnumzana Nelson Chamisa abayisibo ngxenye yePOLAD. Abanye bathi amalunga ePOLAD awakhethwanga ngabantu nguZulu elizweni njalo amotsha imali yelizwe ngoba inhlelo abaziqhubayo zihlawulelwa nguhulumende. Kodwa unkosikazi Lucia Matibenga, ilunga lePOLAD njalo engumkhokheli webandla lePeople's Democratic Party, uthi kuningi abasebe kufezile.
iPOLAD yabunjwa kule njongo eziningi esikade sizikhangelile. Kodwa okwamanje ngizafuna ukuchasisa ngezinto ezingu-3. Okwakuqala, khona ukuthi abantu abancintisanayo ku-election kukhetho olwadlulayo bahlezi ndawonye bayakhuluma bayakhulumisana kungela kuphikisana kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us is a peace building infrastructure ukuthi kubonakale elizweni lapho ukuthi siyakhakasana sincintisane kukhetho. Kodwa nxa ukhetho soluphelile siyahlala phansi sibonisane ukuthi ilizwe lethu lingahamba njani phambili. okwenqubela phambili abathi development ngesikhiyo. Okwesibili, sabumba iPolad sifuna lokuthanda lokufisa uku-advise i-government in different areas, ikakhulu kwezomnotho. Endi khona lokho sakwenza kuhle sibili ngoba sahamba sisebenza lama committees awe achiene ang 6 i-committee yethu economic committee yayenza imihlangano emikhulu eminingi sicebisa uhulumende mayelana nezomnotho. Okwesithathu okuqakathekile esiphume lakho ikuthi sangena sisithi kumele siyodiscussa, kumele siyokhuluma ngendaba yama-electoral reforms. Hayi, la kanye ama-discussions abakhona saphuma le-16-point document yethu eyama-electoral reforms. Asikho thina ukuthi singabantu abaphongu ukumemeza ukuthi sifuna ama-reforms, sahle sawafaka sawabhala ephepheni ukuthi ama-reforms esiwakhangeleleyo ngawaphi, ayi-16. Kodwa kwamanje ngifuna ukukhuluma ngeyodwa ukuthi thina vele sibona ngazathi ukuthi kusilungele elizweni lethu, sifisa ukuthi i-electoral system itshintshwe from i-hybrid esilayo khathesi siyenze straight proportional representation throughout. So yizo izinto ezingu-3 esazenzayo sikuPollard. Siyasuthiseka ngomsebenzi wethu esiwenzileyo and asila kuthandabuza.
Liyasuthiseka yini ngendlela amalungiselelo okhetho aqhutshwa ngayo? Sesikhangela ugwalo lwe-delimitation kanye lolwe voters roll. Siyasizwe amanye amabandla aphikisayo ekhonona.
Siyajoyina laba abakhulumayo ukuthi amalungiselelo akhona kacacanga njalo akulungiswanga ngendlela ekade siyikhangelele. Indaba ye-voters roll ukuthi vele akukhanyi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Okwe-delimitation lakho sakucubungula, sakukhangela, sabona ukuthi kulezinto eziningi esikhonona ngazo. So hayi, sindawonye labanye ekuboneni ukuthi amalungiselelo ethu angani akagago straight.
Hello ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le-Pollard njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party. Lokhe sikudaba lwezokhetho, isinqumo somthethwandaba we-High Court sokuthi akudingeki ukuthi abe-commission eqondisa ezokhetho e-Zimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvotwa i-electronic voters roll kubikwa kwesephule isisekelo sombuso welizwe. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ummeli weHarare North edalele eParliamente umnumzana Rusty Makam webandla eliphikisayo ele-TCCC ukhweze isicelo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguzulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kamnumzana Makam umnumzana Danford Halimani ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba weHigh Court ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, we still need the voters roll. I think the people of Zimbabwe
isuku ezingu-145 kusukela esukwini olwacelwa ngalo voters roll le kodwa lokhu engakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho. Ngakho ke ngicabanga ukuthi lolu daba olusakhona lapho esisadinga khona ukuthi abe ZEC basitholise leyo voters roll.
The voters roll, we don't think that ZEC has good reasons to withhold the voters roll up to this stage.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-TCCC unkosazana Ellen Shiriede uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Njengebandla le-TCCC sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi-High Court ukuthi ubaba u-Honorable Rusty Makam labantu jikelele akumelanga bephiwe i-voters roll. Sibona lokhu kuwephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukazulu, umuntu lo muntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i-voters roll iyasi sincedisa thina njengamabandla kumbe abantu jikelele ukuthi sisuzisise ukuthi ugwalo lonalolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflecta lokho okukhona ebantwini. Sikhangele ukuthi umuntu nomuntu kuvoters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele ebe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlala kahle kaZulu upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo kakho omunye yini ose okuvoters roll ongafanelanga bekhona. Ngakho ke laba belusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elule yalezi insuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu okuvoters roll ongafanelanga, kanti ke njalo akekho kade kuvoters roll osekhithiwe. Bangavinjelwa lokho abantu kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela ke kuzaba lula ukuthi laba bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yezanu-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba we-High Court yehlule, kodwa abezek bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote
inkulu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite leludaba lokuthi omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Robert Chapman uyadingakala ngamapholisa elemelika ngoba ubengabhadali owayengumkakhe imali ye-maintenance eyabantu bakhe. UChapman wazalelwa edolobheni leChinoyi kodwa wakhulela ngapha kwelemelika. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilo daba lokuthi indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Siqokoqela Mphoko usecele umthethwandaba we-High Court kobulawayo ukuthi ulahlele khatshana icala lakhe lokudlwengula umzukulu owayeleminyaka elitshumi lantathu 13. Umphoko uthi ubufakazi obethulwa emthethwandaba abulamkantsho. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi Studio 7 basakazi bethu, siyabonga nje indaba esinika zona usuku nosuku. Abantu bakithi bantu abaqaphele ikakhulukazi abasemakhaya ngoba ibona abantu abarojwayo futhi iningi labo mhlawumbe abakaphumile ingaphandle babona ukuthi kunjani. Bakithi laphana eZimbabwe kunzima kakhulu ukuthi ungabe usakhohliswa umuntu okhuluma ukuthi votela iZANU-PF. Lo muntu othi votela iZANU-PF uyakuzonda akakuthandi ende lowo muntu ofuna ukumqaphela ukuthi uyinyamaza nabani. Uyisilwane esikhulu ukuthi ngelinye ilanga sokujikela sikudle ngoba lo muntu uma uvotela iZANU-PF uncedisa yena, wena awutholi lutho. Bantu bakithi into ofanele beyazi abantu ukuthi le nto enomnankaka waphakathi bakithi ayinalutho, ayinamvuzo kuwo, wena uyaluza. Ngoba kumanje abantu bayahlupheka, abantu bagcwele ngaphandle. Kuba i-government erula kahle ilizwe mhlawumbe, ngabe manje abantu bonke basekhaya amabhizinisi ngabe ayaqhubeka noma bhizinisi bani ma kungenabantu ekhaya alikho ibhizinisi lingakuhambela kahle. So abantu amabavula amehlo, asivoteleni bakithi iparty esibona ukuthi inamandla njengamanje. Siyayithanda i-MRP iparty yakithi, kodwa njengamanje angeke silunge ukuthi singawina. Thina sifuna i-vote for change bakithi, sishintsheni. Le government sihlukumeze kakhulu, siyahlupheka ngenxa yabo mnangagwa nalaba ochuma nabogawule nabo obethi mpofu labo bantu abantu angebesize ngalo lutho. Bona bayaphila, abaphila kamnandi ngoba bayadla. Thina ke singadliyo, ingane zethu zofunda kuphi? Ngoba liyabona ukuthi kuyagugudeka. Makwenzeka izani PF yawina futhi esizazohlupheka abantu bakithi. Yazi kuzoba buhlungu kakhulu. Hayi angibonge, ngiyabonga. Amen.
Njani Studio 7 ngithiphosele lami noma nje zingabalwa balo ezami ngithi ngiphomba ukuphosela mhlawumbe ngelinye ilanga enye izabalwa hayi lo muntu okhulumayo ngenkayi ngomabhadi esigabeni igama ngeke ngisho kodwa ngizama nje ukutshela abantu bakithi kwamthwakazi bonke ukuthi izani uma ifikile iphuma umbobo le iliphi inhlanyelo iliphi rice thathani lingayali vele ukudla kuyaliwa kuyazila liyaxotsha izulu thathani lidle isisisi uma ibuya ilithatha ngezimoto zayitambani le-register ngenani ezimoteni le-register vele lingababonisi lokuthi alihambi labo hambani nje le-register lisizakale libe lezinto ezithola ezifaneleyo mhla wokhetho sifake i-MRP siyabonga abantu bakithi laba abantu bakithi elibabonayo bebangumsindo laba be-JSCC hhayi iningi labo yilaba abaholayo and then laba abanye yilaba abachiyabezaliswe amagugurawundi so vele lingabanaki bonke laba bantu
mthokazi mthokazi omuhle sibingelele lapho kuqala asambeni sovota asambeni sovota asambeni sovota bakithi sifikile isikhathi asambeni siyokubhalisa ukuvota kumaparlamente kumphana MRP kumaparlamente MRP kumaparlamente ambona ukuthi kulo muntu ngabe lokho esavotela izanu PF kwathesi emathebhelelenti ngoba ambona ukuthi kulo muntu ongaliboni uhlupho lwezanu PF emathebhelelenti unaka nomuntu osavotela zephathi yezanu PF umuntu osebenzele isisu
Option bangana wamina option ni wewezela mwina ba Studio 7 pila nomu mtiri wa mga enda waku tinzira timakata katikora ina ra Zimbabwe ni kensa swinene na mahungu amga tinyika msiku yinkwawo mina ni munhu waku huma e Zimbabwe ni kwala e Chiredzi ikona kwala ni huma koho ni lava ku nzwela vanhu ba Chiredzi hinkwavo kuti yamakweru hi nkalo lowu a hi wu tekeni nkalo lowu hi seketela murhangeri va hina murhangeri wa pato ra ku kaneta eZimbabwe kumbe murhangeri wa pato lerikulu la Zimbabwe murhangeri hi Nelson Chamisa a hi musamuleni ave president wa tiko ra hina a hi mu seketereni kumbe ku seketera ku sungula ka tikhanselara ti-member ta parliament kumbe na murhangeri va tiko riya ra Zimbabwe hi lori sarudzo ya hina i le ku vuyeni kumbe hi ta vuya kumbe hi August kumbe hi July a hi fambeni na vana va hina hi no hlamula Nelson Chamisa kuti a ve murhangeri va tiko ra Zimbabwe ni khensa swinene vanhu va makwerhu hina na va vana va hina a hi fambeni hi ye mahlweni hi no hlapota kumbe hi no hlamula Nelson Chamisa ni khensile swinene
Studio 7 ngiyavingelela ninjani lonke abasakazi hayi thina siyaphila ngesilo hlupho lapha manetsholotsho kulo mantshi lo kuthiwa nguVictor Mpofu hayi lo mantshi lo kayenzi kahle la usecreate ubugebengu obuningi kakhulu ngoba abantu uma bewona uyabadizisa so akusaphileke tsholotsho lapho ngoba abantu bayamosha bayaganga bayatshontsha nje yonke into embi usingcolile ngaye ngoba uyafumbathisa uthatha izimali ebantwini abantu bayagwazana bajontsha imfuyo babefika kuye uyadiza kababotshwa so besicela ukuthi igovernment ikingenele kulolu daba kulungiswe ngoba hayi lo muntu kayenze kahle siyacela mpela ngomoya wesonto
ugumede enkaya okhulumayo salibonani balandeli nabasakazi bakastudio 7 beze nginokudana okukhulu okudlula igama elithi ukudana ngendlela nje uyazi izanu esiphilisa ngakhona bethi namanga nokuthi ngabe phela bayabona amaphutha bengabantu abalibonayo iphutha bevuma iphutha kulula ukuxoleleka umuntu onjalo manje bona baqhubeka kumbe abakuboni kumbe sabangenwa ngamanga kumbe ufuna ukuvotelwa ngempela bezathi abantu bona banabantu ababalandelayo abantu baseZimbabwe iningi lilandela bona ngoba bona benza izinto ezifunwa ngabantu. Yini into efunwa ngabantu abayenzileyo? Imigwaqo siyayifuna abayilungisanga. Amanensi siyawadinga ezibhedlela ukuthi ahole, awekho. Izibhedlela akulamithi. Sithenga size sithenge thina i-drip nje nxa ugulelwa ngumuntu wakho uhambe uyethenga i-drip. Ezibhedlela siyabhadala. Amatitsha wethu ayiwafundisa iy'ngane zethu awabhadalwa. Yini kahle kahle abathi bayenzela abantu? Imisebenzi, job creation, sigcwele amazwe manje. Khuluma nginje ngibhace kwele South Africa. Ngoba akula lutho engizaluhlalela. Ngizahlalelani khona lapha ekhaya. Akula lutho, akula yona into ozothi uzayihlalela yini. Umuntu bese uyamuzwa ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo.
Hey, linjani, linjani ku-Studio 7 basakazi ku-Studio 7 linjani? Ngilameke okhulumayo. Asakazi, mina ngilambona omkhulu kakhulu engawuchaza vele. Kunenge angilakho. Kodwa sicela ama voice note alokudlala phakathi. Lingawadlali please. Umuntu athatha a minute yonke, 2 minutes yonke lokho ekukhuluma into engazwakaliyo. Eyale akhuluma ngantu lelo usengutsheno lebhabhalazi. Akusindawo ukudlalela le. Hayi ngiyaxolisa sibi. Hayi abantu bayekela ukudlalela emsakazweni. Thina sabe sifuna ukuzwa imbono ezosinika imfundiso lati ukuthi zifunde ezinye izinto. Hayi ukudlala. Kulomunye ubaba engeze imiqambe la ngegama. Sekukhuluma sezezikhohla la igama lakhe. Usesithi ungumoyo ungikhumalo kasazazi lokuthi ungubani. Hayi ngiyaxolisa vele ngokumqamba futhi. Uyadlala lokudlala ngantu lelo usengubeni. Hayi baba sihlonipheka kancane lawe lapho khona. Hayi siyaxolisa sibi. Mawufuna ukudlala hayi thatha ingane zakho udlala lazo phandle ukusuka emsakazweni.
Lawo ke bekungamazwi enu balaleli elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zemelika ezine ebezithunjwe kwamakhelwane kweleMexico ngolwesihlanu zatholakala izolo kodwa ezimbili sezidutshulwe zafa. Abane laba babikwa bebephelekezele omunye wabo obesiyadinga ukwelatshwa kweleMexico bevela esigabeni seSouth Carolina baze bathunjwa ngamadoda abehlome ngemibhobho. Kucatshangelwa ukuthi izizalwane zelemelika lezi bezithunjwe ngabathengisa izidakamizwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Isigameko sokuthunjwa kwabantu basemelika abane kube yinto ehlasimulisa umzimba kakhulu nxa sikhangela isenzo sakhona ngendlela okwenzeke ngakhona. Ikakhulukazi sizwela usizi kakhulu abomdeni lalabo abanye abagcine betshonile kulesi senzo basasemtholampilo. Kuyinto enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi kakhulukazi indawo leyi edorobho leli eseduze leboda yemelika leMexico kodwa phakathi elizwe laseMexico ekuthiwa yiMatamoros. Indawo evame kakhulu ukuba lezigemegeme eziningi kakhulu ezokubulawa lokuthunjwa kwabantu ikakhulukazi kuhlanganyela izinto eziyabe zingathi zilama drug dealers khonapho phakathi ngoba sazi ukuthi ikakhulu ilizwe laseMexico lilizwe eligcwele abantu eligcwele ama-gangsters kakhulu abashushumbisa izinto zezidakamizwa kakhulu okwenza ukuthi kube yindawo ebalodlame olusezingele eliphezulu kakhulu.
Ngokubona kwakho singafika yini isikhathi esokuthi abadabuka lemelika nxa besiya kwamanye amazwe bebe lodubo olufanayo?
Engivame ukuthi ngikutsho babugandi ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ama foreign policies asetshenziswa yimelika esebenzisana lamanye amazwe ukuthi nxa besenza izinto zabo kufanele ukuthi bacabangele ama citizens abo ngoba izinto abazenzayo noma ngithi ama decisions abawathathayo against amanye amazwe kuyaba lomthelela omkhulu kakhulu ukuthi nxa abanye abantu bengahamba bayevakatshela kwamanye amazwe basuke ngama victims kungenxa yezinye izinto ezenziwa nguhulumende noma ngithi kungenxa yama decisions athathwa nguhulumende kodwa asigcine sesenza ukuthi abantu abaningi babe sengozini. Ikakhulu nxa sikhangela izinto ezenzakalayo emazweni afana labo Iraq labo Afghanistan ngamazwe yiwo kakhulu esithi nxa sikhangela sibona ukuthi abantu baseMelika nxa bengahamba baye kulawo mazwe lapho bangathola khona ubungozi. Kodwa ke elizweni laseMexico besazi ukuthi khona kukhona ukungaboni ngaso linye kodwa kakhulu into ekhona elizweni laseMexico isiko ukuthi abantu baseMelika fanele bazifundise ukuthi bengavami kakhulu ukuthi bahambe baye kulelana ilizwe njengoba sazi ukuthi kungenzeka uthole ukuthi kwesikhathi osebengakubona njengomunye umuntu oyirival yabo bengama drug dealers noma bengama warlords begcine ekugcineni ugcina usubulawa ukuthi bakufanise lomunye umuntu bese besiyakunazelela sokudlula isikhathi ukuthi lapha sebenze iphutha babulela umuntu ongayisuwe kodwa ke yikho kakhulu okwenzakalayo kakhulu phakathi kwelizwe leMelika sisiya elizweni laseMexico kakhulu akuvamanga ukuthi kube kuyisenzo sokuthi ngenxa yokuthi iMelika iba isebenzisa ubumthetho kodwa kuvame ukuthi kube lohlupho lwama drug dealers kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Difa wajapi Pangodube olandela izombusazwe weMelika esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Abangezwanga indaba zethu le nelisa ukuzizwa ebulenjini ku www.voandebele.com.